Ikomiti yeparlamentari legal affairs kubikwa ukuba ikhulume ngodaba lolu labamele ibandla lepatriotic Zimbabweans party babatshela ukuba badingisise indlela ababona ukuba kungenziwani ukuze izalo zeZimbabwe ezidlala kwamanye amazwe zivote. UMnumzana Mpilo Mathuthu umgcinisihlalo webandla leli uthi basanda kothulela idale leli ugwalo olujulileyo ule petition.
Ibandla leli lithe lenelisa ukuthi namuhla liyohlalisana phansi le-August House sihambisa isicelo sethu sokuthi abantu abaphila bephandle kwelizwe leZimbabwe kodwa beyinzalo yeZimbabwe benelise ukuvota. Ngemva kokuthi ummeli webandla le-Patriotic Zimbabwe esethe wachasisa echasisela i-portfolio committee yona le Justice and Legal Parliamentary Affairs echasisa ukuthi kungani sile sicelo leso njalo ukuthi isicelo leso sizasisiza ngani, sizanceda ngani abantwana abaphandle kweZimbabwe kodwa bengabe eZimbabwe. Ikomiti ithe ikuzwa lokhu yakuza eyayo imbuzo njalo yakhanyenga lilo kukuzwisisa lokhu kade kusuggestwa kumbe kubiswa kubekwa ngummeli wethu.
UMathuthu uphinde wathi
uthe ngemva kokubekwa kwammeli wethu basesithi kungenziwa kanjani ukuthi abantwana abaphandle kwelizwe leZimbabwe bavote. Ngalokho waso kuvunyelwana ukuthi iPZT izasuka lapho iyophuma le ndlela ezijikelele ezizachasisa ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi abantu bavote bephandle kwelizwe leZimbabwe.
Maningi amabandla afisa ukuba abahlala kwamanye amazwe bavote. Elinye lawo ngelikhokhelwa nguMnumzana Innocent Dibali ele Economic Freedom Fighters Zimbabwe. UDibali uthi kuqakathekile ukuba abantu bonke abadabuka eZimbabwe bavote.
Siyafisa ukuthi uhulumende eqalise inhlelo zokuyenza i-voter registration kuma-different countries, eqalise inhlelo zokufundisa abantu ngamalungelo abo okuvota, ngoba thina as-understand ukuthi kuyini kuyini okuwehlula uhulumende, ngoba uhulumende wethu ulayo i-capacity, ulayo i-capacity. And mina njenge-leader ye-EFF ngile belief yokuthi uhulumende wethu uyakwanisa ukuthi elungise inhlelo zokuthi abantu bonke jikelele bevote. And because i-politics yeZimbabwe e-government le ku-opposition sitshintshile, siyi-politics yokuthi i-politics yokuphikisana kodwa singathethisani, i-politics ye-development, i-politics ye-peace.
UMnumzana Joseph Chuma osekela ibandla leZANU-PF uthi uyakusekela lokhu loba nje esithi kumele udaba lolu luphathwe ngemfanelo.
I-diaspora vote lilungelo labantu bonke abahlala phandle kwelizwe leZimbabwe. Kuqakathekile ukubana kulungisiswe ngendlela epheleleyo. Into engamane yenzakale kuphela yikubana kwenziwe ngesiphangephange kumbe ngendlela engahlelekanga ezagcina iveza ukubana kugcine kusiba ngalokhu abakuthi ngama-loopholes, lezi ndlela ezingahambi kuhle ngenxa yokubana kujahiwe ukubana kulabantu abathiza sifuna kwenzakale khonapho khonapho.
UMnumzana Kindness Baraza osekela ophethe uhlangothi lukahulumende olubona ngokwethulwa kwemibiko uthi kumele kuguqulwe imithetho kweleZimbabwe ukwenzela ukuthi abadabuka kweZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bavote. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.